ungezwa sokukhala lezi ngoma emsakazweni lasezitolo ezingisa kutsheneyo uhle wazi ukuthi ikhisimusi isifikile. Iningi lamaKrestu baqakathekisa kakhulu lolusuku lwekhisimusi ngoba besithi lusuku lokuzalwa komsindisi uJesu Kristu. Umfundisi webandla lamaZayoni uBishop Louis Guduza uthi indlela eqodwe yokunanza lelanga ikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esinguJesu osindisayo.
Mina vele I don't agree with abantu abahamba becelebrate ngokuphuza utshwala, uvele umuntu uyabe eziphuzela utshwala but abesethatha ilanga leChristmas alenza angathi kuthiwa ilanga lokucelebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odakiwe?
Kodwa-ke lolu suku alusathakazelelwanga amaKristu kuphela. Sekulikhefu elithakazelelwa umhlaba wonke jikelele, kanti-ke ingoma zokuzithokozisa lamanzi amponjwana yikho okuhamba phambili ngalelanga. Ingcitshi kwezomdabu uMnumzana Sidumo Nyandeni uthi kuleqiniso ukuthi kuzwekazi le-Afrika ilanga lekhisimusi langena njengesiko lesiKristu, kodwa-ke okhokho iningi labo abangekho esiKristwini badinga indlela zokulithakazelela lelanga.
Eminyakeni lapha nabo obukhulu bethu sebemukele ukuthi sekunekhisimusi, bebesenza amadili bekoutshwala kuhlatha inkomo, kujatshulwe wenziwe yonke kuculwe yonke leyo nto kucule nengoma zesintu.
Kodwa kakhona amanye amaKristu angalinanziyo lelanga. Umvangelo zibiza njengombhalo weBhayibheli uMduduzi Mgutshini uthi abukho ubufakazi bokuthi uJesu wazalwa alelanga. Ngokutsho kwembali yalelilanga etholakala engwalweni eziningi kugoqela logwalo lomthombo wolwazi iBritannica, umhlaka 25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa isizwe samaRoma endulo uJesu engakazalwa. Ngalesi sikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva kobusika. Isikhathi-ke lapho abebesenza khona amagigi kudliwa kunathwa lokuphanana izipho. Ngokutho kwalo umthombo wolwazi, amaKristu aqale ukuthakazelela lelilanga njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wamaRoma uConstantine owenza lokhu ngemva kokuphenduka kwakhe esengumKristu. Umvangeli Mgutshini uthi ubufakazi obukhona yikuthi umhlaka 25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga okwakungesinye sezithixo zabesizwe samaRoma endulo.
Ungakhangela kahle indaba le yekhisimusi, abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolusuku, kumbe ngithi bayalucelebrate usuku lwekhisimusi, okuveza khona ukuthi indaba leyi isaseyimpica abadala, ngoba kumele kube lo mehluko umuntu okholwayo nomuntu ongakholwayo ukuthi ulwemukela njani lolusuku lwekhisimusi. Xa ungathatha iBhayibheli lakho ulivule usukisela kuGenesis usiya kusambulo, ngeke uthole abantwana benkosi becelebrate lolusuku lwekhisimusi.
Iningi elithi okuqakathekileyo ngalolu suku yikuthi amakholwa nabangakholwayo ikhefu lekhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula, ukubona isihlobo labangane kanye lokuzijabulisa. Ministry of 7 Johannesburg kwele South Africa, ngiwuthuso Khumalo.